intolerance ima kulomusa baba umntana mufunde isikole kodwa ngimthathela umfazi umntana mufunde isikole kodwa ngimthathela umfazi nebhathi angebhathi loluda bathi ngibangani ngiyakonibikela abo mndeni ekhaya loluda bathi ngibangani ngisayotshela abo mndeni umntana mufunde isikole kodwa ngimthathela umfazi angebhathi
Oh,